Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanenginengi ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali. Abasakhumbula uDixon Matthews owayephethe iMashonaland Lindu Central ngo-2017 wakwakuthinta ukubana ubaba lowo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi umuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula, ngoba ke kudingakala ukuthi sichasisele ukuthi kanti njengoba esithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe umuyi uMgabe ebuseleni, kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etshontsha ukuthi kanti bathini ngawo, ngoba wayengakwenzi yedwa, wayekwenze elabaningi abakubutho. Yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini ivele kudisendayo against amaZimbabweans ukuthi kube nabanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zalolu, kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhanda abo ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo, ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale emtini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle, kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. Ngoba ungazibuza ukuthi kathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi i-diamond laya ngaphi, i-platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezenjiwayo kakusuzanga ukuthi ngabe lilobuyanga, ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayiyo yona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo, bazithathela benze santando, ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda obathola begqoke izikipa zalabo ababadubekisayo, abazimisela ukubulala, bebulala on behalf of abantu ababadubekisayo, ukuthi kanti kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kule filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa, kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla?
Kuyadanisa kakhulu okuthiwa nguGeorge Taramba, ngoba uGeorge Taramba alobana ongumuntu ocabanga kuhle, ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe, alubana baphendula imibuzo yona leyi. Njalo ilizwe lelo okudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alisana lobukhohlakali, kasikezi ukuthi bathini ngakho, kodwa badla imali zelizwe, kuyikuthi umlando wabo ukuthi belisane lobukhohlakali.